kulama yuthi alele stoxini izolo abayala ngestoxini namhla bakhangela ukuthi bavukela ekhitungu za magistrate court sasekuseni bese apply le bail umhlonitsho uSkhala obeceliwe ngamapolice ukuthi labuye kodwa kwamanje sasothibotshwa ukhona emzini wakhe la ukhangela ukuthi uyabe ngomnyama igqwetha abemela abatsha ngibama youth ababesekhodi kusasekuseni
singathi lina njengebandla likubona njani khonokho okwenzakalayo ukuthi sokungani liyagijinyiswa sokungani vele akukhanye lokuthi kuyanga
lokhu kukhombisa obani ukuthi uhulumende okhokhelwa ngomnankagwa uphanikile kakhulu ngoba kathesi sikhuluma nje akusavunyelwa ukuthi nikube nama-public meetings kube nama any form of demonstration okukhona ku-constitution so okutshengisela ukuthi sebesesaba kakhulu ukuthi isikhathi sokuthini baphume embusweni sesisondele eduze siyakwazi nokuthi amabutho lawo kulezi nsuku labo bafisa ukuthi bamgengele uhulumeni so yikho besesaba ukuthi abantu begcwale emgwaqweni ngoba kungagcina sokunika ithuba ukuthi amabutho bamxotshe uhulumende so thina njenge-MDC sithi sizaqhubekela phambili sikhuthaza abantu ukuthi bathengisele ngoba umumo wesizwe ulokhu siba mubi ngamalanga ngemihla yemihla and sizaphelela emajele sonke kwenza ukuthi iZimbabwe ibe le nguquko engcono asijiki asibuyele emuva sithi uhulumende kamnankagwa isikhathi sakhe sesiphelile abantu bezimbabwe sebedubeke kwaze kwanela so sokufunakala kube le ndlela entsha yokubusa kwesizwe njenge-MDC sikhuthaza ukuthi kube ne-National Transitional Authority for 2 to 3 years kube sekusiba nama-elections esikwazi ukuthini u-advocate nesentshamisa uzangqoba.